impi yesithathu yomhlaba jikelele ingabe isiseduze kodwa lesi sehlakalo angisiboni kuyisehlakalo sokuthi yiso esingaba isizathu kodwa lakho singakwazi okungakhlophi izinto njengobana izikhali nje ziduma kangaka kodwa lapha akula sosha elilimeleyo amarashiya lawo athe ekhangela abona ukuthi kulo mtshina nje abangawudlalisa loku okunye singathi ngama-mind games ngama-psych games amachina lawo ayesekwenza lokhu kodwa lapha amarashiya abone nje itoy izihambela athi mana sizithathele kodwa khanye ama-amerika ayebalekisile yehlisa eloba beyitsho ukuthi ilimele khonapho abafundiseni i-America la ifundile ukuthi how we can avoid lezi nxaso zibuya and how we can deal with the situation and ama-Russian labo clearly they didn't shut it down ngoba it was over international waters angazi ukuthi ungabe kukhona ongabe complaina kakhulu ngakho ukuthi kungaqalisa impi hhayi angakuboni lokho
wona amabutho akwele Russia angaba enze isihluku lesi ukuthi ayabethunyiwe na kumbe njengokutsho kwezinye ingcwethi zele Melika bathi ubuchapha nje babachayeli bona labo ababili abayenze lesi sehluku
lapha khanya abachayeli bendizamtshina lezi ezamabutho aweRussia khanya sebelingiselela okwenziwa ngamaChina njengoba iRussia leChina bekhanya ingani kade beloku ukuzwelana besithi bazadlelana lokwezimpi akumangalisi ukuba abeRussia sebesebenzisa izindlela ama-tactic amaChina ngoba ungazukhumbule amaChina yiwo ebekade senza njalo indizamtshina zaseMelika ikhona indizamtshina yeMelika eyake yaforswa ukuthi ilende ukuthi yehle eChina kanye abachayeli bendizamtshina beChina befike bayigudla eMelika okwagcina indizamtshina abeChina besithi hayi i-crew yendizamtshina ingahamba kodwa indizamtshina ingasala basala nyathemba beyikopha lakanye lapha khanya ukuthi beyigudla i-drone le khanya balingiselela kuwona lawa ama-tactic kodwa umahluko lapha yikuthi i-drone le is unmanned akula pilot obakade ezabadubula bekhi ngabe bekulo pilot phakathi bemgudla njalo ngabe udubulile kodwa labo benze njalo bekwazi ukuthi akula pilot lokho yikuphomba ukudle phana nje ukugudlana njalo bayatsho ukuba kwenzakale ku-international waters akula ofike kwenzakala phezu kwe-territory yomunye kumbe isifeyo influence i-Russia yiyo nje phomba ukuthi kuseduze kodwa it's clear uba into eyenzakale ku-international waters.